Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku-23 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli zindaba zibanjwa ngamandla ukucitsha imfanekiso kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lapho aze aqaleke esemhlanganweni wemasingo ngomgqibelo.
Yabhuza ukuba close kwabo ne-ofisi likamongameli onaye umongameli, abanye wababezihlobene laye, abanye wababezalwa lapho la azalwa khona.
Umsekeli wesikhulumeli semandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasbanda wethesa isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Khaliphani Phugeni icala lokuba nguthathawese.
Kanti njengoba engumuntu oqeqetshileyo, into emenza ehlale ngani ngumangoyi ocathamele ukuthi ebambe ijuba esingathi kungani ephila nge-opportunistic privileges.
Kodwa yena umnumzana Khaliphani Phugeni uthi umnumzana Felix Magalela Mafasbanda kazi akukhulumayo.
Ngikhuliswe mina esintwini ngenhlonipho enkulu, lasenkonzweni ngase ngithi hhayi umuntu omdala kuthi uthi laye uzoba la mahloni abone ukuthi angim-athaki yena naye besedlala kahle. Manje ngiyabona ama-athaks akhona lokhu ekhulu esiyaphambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Intatheli zindaba zibanjwe ngamandla ukucitsha imfanekiso kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lapho aze aqaleke esemhlanganweni wemasingo ngomgqibelo. UMohadi lenye inkokheli yebandla lezanu PF beseGudu West ukuyaphawula umkhankaso welunga labo umnumzana John Baratsa ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela lesi sigaba edalele ephalamende. Lesi sigaba sizakwenza ukhetho lwe-by-election ngenyanga ezayo ngoba omunye wayencintisa kukhetho olwenziwa ngoncwabakazi umnumzana Christopher Mutonori Rhodes wabhubha engozini yemota. UMohadi ubikwa obesethula amazwi akhe wezwakala esithi ufuna amanzi okunatha andubana waqaleka wawela phansi. Kodwa esinye isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Tendai Chirawu ubikwa ebize amapholisa ukuthi bamncedise ukucitshisa intatheli zindaba imfanekiso kaMohadi lapho esiwa. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla lezanu PF kodwa iphephandaba lobulembu eleZim Live lithi uMohadi olomkhuhlane wechukela uthalele engendizamtshina yohlobo lwe-helicopter ukuya kwelatshwa esibhedlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende weZimbabwe kunanzelele ukuthi bonke abantu kungakhathalekile ukuthi basezihlalweni bayabusa kumbe bayabuswa, kuyafika isikhathi sokuthi bagule, kakulanto ethusayo. Ngakho-ke kumele kube lula kubo bazifundise khona ukuthi noma ngupresident noma ngubani ongabe gula isizwe saziswe ukuthi umongameli kezwa kahle kumbe osekela umongameli kezwa kahle kumbe uminister othile kezwa kuhle, kube nje into ekhululekileyo njengalokhu sikubona kwamanye amazwe. Size saziswe lalokho okungabe kubaphethe, okungabe kuluhlupho lwakhe lowo muntu, ule flu kumbe uphethwe yisisu kumbe ulalokho kumbe ule cancer kumbe ule shukela. Kwenza kube lula ukuthi sibabone njengabantu labo, kabaziphathe njengabantu njengalokhu bengabantu. Kukhululeke nje ukugula komuntu osesihlalweni kakumangalisi, ngoba phela ukuba sesihlalweni kwakhe kakutshintshi ukuthi ungumuntu.
Okunye sikuzwayo ukuthiwa khona intatheli zindaba zicitshiswe amapikitsha, imfanekiso, lamavidiyo. Ubona njani wena lokho okwenzakeleyo nxa kuyikuthi kwenzakale ngendlela yona leyo?
Ilungelo lentatheli zindaba lilungelo labantu. Nxa bekhululekile ukuthi bathathe lezo zindaba, bathaphe lezo zindaba, bazise ebantwini ukusho khona ukuthi ilungelo labantu lokwazi liyabe ligcwalisekile. Akufanelanga ukuthi uhulumende noma ngubani avimbele intatheli izindaba ukuthi zithathe i-information, zithathe okuthile zikudlulisele ebantwini, ikakhulu okubathintayo njengalokhu phela. Nxa kuliqiniso ukuthi angabe wile abantu bafuna ukwazi, nxa engawanga bafuna ukwazi kuso sonke isikhathi nje ukugula komuntu osesihlalweni abantu bafanele baziswe. Kanti akufanelanga kuvinjelwa bezindaba, kuyinto embi kakhulu kakhulu ephula isekelo sombuso, ephula umthetho, ephula amalungelo abantu. Ukuvinjelwa kwabantatheli izindaba kuvinjelwa kwabantu beZimbabwe ukuthi bazi.
Loke ngumnumzana efidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla lesisisi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda wethesa isikhulumeli sikamnumzana Sengizo Chabangu umnumzana Khalipani Phugeni icala lokuba nguthathawese. UMafa uthi uPhugeni uhlala engothiye umjibila kulokuthi aziphandele. Kesizwe umlayezo esiwuthunyelwe nguMafa.
Abadala balezaga ezimbili engizazisebenzisa. Bathi indlela ibuzwa okwabaphambili, baphinde bathi Papa Juba baza kucutha phambili. Izaga lezo ngiziqondanisa lo baba umfowethu Khalipani Phugeni, ngoba abaningi bayabuza ukuthi kanti njengoba engumuntu oqeqetshileyo into emenza ehlale ngani ngumangoyi ocaphamele ukuthi ebambe ijuba esingathi kungani ephila nge-opportunistic privileges. Engingamuthi mina is a strategic opportunist. Hayi, kungaba le penalty ufuna ukuyitshaya kodwa ukuzigoyisela nje i-clean ball kakwazi. UPhugeni into emangalisa abantu the ngezikhathi kusehlukana uMakhuphe lo babo advocate Chamisa, yena waba nguspokesperson ka Dr. Khubezani Khuphe kwaze kwafika kuCongress ama MDC amabili, enye iMDCT enye iMDC Alliance. Wasibamba isikhundla sokuba umkhulumeli weMDCT esithi spokesperson seMDC kwaze kwafika isikhathi lapho uMangoyi lokithi ababindana khona uKhuphe loMonzora. UKhuphe bamxotsha loMamguni, wasala yena lokhe loMakhuphe loMonzora. Hayi, i-relationship yakhe loMonzora engani yalumela, kodwa wasala uze waze waphuma khathesi sisiya ku-23 August 2023, ngoba umthetho ukuthi uzaba ngukansela noma ngu-MP kuze kube i-eve yama-election. Okunqaka abantu khathesi ukuthi sengu-spokesperson kaSengezo Sengezo Chabangu, badobhene nini? Sechile yini ubaba uPhugeni uMonzora, njengoba sazi ukuthi uMonzora kaka-dissolve iparty, yena uzowa-dissolve i-parliament member kaMonzora. Namhla okumenza ukuthi ebe sesiba ngu-spokesperson kulowo muntu ozenza u-secretary general we-CCC, sejoyine nini ukuba yimemba ye-CCC? Yikho okulo mbuzo omningi. Uma ukhangela i-political science, kuthiwa kulama-puppets, kulama-opportunists. Hayi, yena siyo-puppet, yindoda eqeqetshileyo ebona kulesikhala ihlitsha i-penalty engamuthi strategic opportunist. Khathesi sebambane lomsila kaChabangu deliberately ngabomo, ngoba uyakwazi ukuthi phambilini lapha sebexotshile ama-senators angamadoda amabili, ubaba uMagalela lobaba uShuku. So semelela isikhathi uma sokuthiwa uChabangu ka-appointe, yena seseduze sebehlala khonapha kuye, kusenzela ukuthi egwegwe esinye sezihlalo zikasenator. Kanti ufundile into emhluphayo kuyini ukuthi ezisebenzele ezitshayelile isiko yakhe yedwa lokuba ngumuntu ozabe sesiba isikhothamathe senye indoda yena ifunde kangaka njalo sazi ukuhlela ngitsho lokukhuluma ngabe yimi uphugeni lolwazi olunjengalolu lokuqondisa izinto kambe ngingabe lokhu engikhotha amathe abanye abafana na mahlabe zulu ungaba ungavuni lapho ngahlanyelanga khona khathesi uyangikhalela ukuthi ah sorry Magalela ede ngingazi irikholi yakho hayi ngamanga lawo ngenxa yokuthi kambe uspokesperson angithi nguyowazi ukuthi kulani ngaphansi kwamakhapha kukapresident hayi kuyasidida mahlabezulu uma silamathungameli abanje abasesindebeleni abaphonguvoxa bathele umlaza bathele isawudo bathele idelele kambe sizakhala ngobani
lo ke ngumlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla lesisisi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi kesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumnumzana Khaliphani Phugeni ukuthi yena uthini ngamazwi kamafa.
Ngiyabonga msakazi ithuba lokuthi lami ngike ngiziphendulele. Kudala ubaba uMafa engi-attacker edlala mina kulokuthi adlala ibhora. Twa playing the man not the ball. Ngiqale ngisa-ignore abakuqala ngoba ngumuntu omdala. Ngikhuliswe mina esintwini ngenhlonipho enkulu. Lasenkonzweni ngase ngithi hayi umuntu omdala kusho ukuthi laye uzoba lamahloni abone ukuthi angim-attack yena naye bese edlala kahle. Manje ngiyabona ama-attacks akhona lokhu ekhulu esiya phambili. Kodwa kungenza ngifisa ukuphendula namhlanje ukuthi usegcine ethi yena angikwazi ukuya ebantwini abantu bazongibulala. Ngiyabulawa ngabantu bengibulala kutheni. Ngubani ongangibulala mina eZimbabwe engibulalelani. Angacabangi ukuthi yena ngoba egcwele le nzondo leyalayo abantu beZimbabwe bangizonda kula muntu eZimbabwe ongizondayo laba abakhuluma bawukhulumayo anti ngamanga abatsheliweyo mina umsebenzi wami kuba yisikhulumeli ukuba yisikhulumeli akutsho ukuthi ngilamandla akutsho ukuthi kukhona engikwenzayo kuba yisikhulumeli yikho khonokho kuba yisikhulumeli ngiyabe ngiyisikhulumeli sokuqala eZimbabwe kuba lamandla lawa acabanga ukuthi ngilawo mina angilawo lawo mandla mina. Le nto engiyikhulumayo yinto ekhulunywa ngubaba uThabang. Ngaso sonke isikhathi lingangibuza umbuzo. Ngithatha isikhathi ngoba ngiqala ngiye kuyo ubaba uThabang. Baba uThabang, nangu lapha sebefuna ukwazi lokhu nalokhu nalokhu. And then bese ngibuya back kini. Okobuhlungu lo babuzwayo akhuluma ngama prostitute athina kuyayangisa lokhu. Akakwazi nje ukupronounce igama lami. Ngoba uyibeneficiary yalokhu baba uThaba ngakulungisayo. Ngabe uqala aye enduneni zakithi la eMathebeleleni komthwakazi. Afika akhulume konke akukhulumayo ukuthi uKhaliphani uzobulala ngabantu, uKhaliphani kwathini kwathini. Abuze nje, abone ukuthi khonokho okulungiswayo ngubaba uThaba. Njoba ngimkhulumela ubaba uThaba ngithi sebemthreatment bazombulala ngase ngithi hayi mina ngikhona ukuthi ngikukhulumele. Sibone ukuthi siya induna zivumelana la yini noma zivumelana la. Akazi ukuthi yethi yena mina ngizohambisa amapolisa kuba uThaba. Ngizohambisa amapolisa kuba uThaba. Ngoba amapolisa ngamazi ubaba uThaba lapha khona. Kanti angithi ubaba uThaba ubese amapoliseni siyavula yona i-case ye-intimidation, le threat to violence, le threat yokumbulala. Amapolisa ngamazi ubaba uThaba kule police case evuliweyo. Ngiyabe ngihambisa amapolisa kuye ukuthi kutheni. Angabarobha laba afuna ukubarobha, abatshela amanga, baphakamisa amaphapho athini. Akuzukusiza muntu akhulume into eziningi ezingahlangananga ngizidingela imali kwathini mina izibabhe yonke yakwazi ngikhuluma emini la ngalibalele ngikhuluma noma ngise parliament ngikhuluma noma ngikuphi angaze ngaba izani la ngeliwani kangile plaza mina engangile apply li plot imfethu engangile apply lenyathi ngesikhathi sikamgabe ngalithola ithe ingena le government yangithathela lelo plot angila plot into engilayo mina empilweni yami indlu engayithenga ngemali yami engabuya la ngisebenze eGoli iyo yodwa into engilayo mina ngakhuza ngokuthi ngisebenza lezi kwezanu yena ule plus balakho konke ungizonda nje ngoba mina ngite babutsha bangu ngivumelana lawe ukuthi abantu okumele bangene bameli mathepeleland eParliament ngabantu abasuka emabazalo emathepeleland inzalo yeparthepeleland nandicala la manje abantu nizobamela ngithini mangabe ngiyabe nisaba ukumela into esegcekeni kangaka into isegcekeni abantu bemaswingo bamelwa ngabantu bemaswingo abantu bechinoyi bamelwa ngabantu bechinoyi abantu bemanikaland bamela abantu bemanikaland kanti manje icala lingapi mangithi babuchaba ngumvumelana lawe ukuthi abantu bemathepeleland abamelwa ngabantu bemathepeleland so uyazama nje umuntu omdala inhliziyo yakhe ibuhlungu akumina ngimbizile eParliament angilawo lawo mandla okumbiza eParliament engikwenzayo ukuthi babuthabanga njoba lingakwazi ukumthola limdinge kodwa inkulumo kumele yenzakale ngikhona mina ukuthi ngikhulume ngoba ngiyakwazi ukumthola angitshele ukuthi hayi fokaphukeni kuhamba kanje 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 ngimtshele so laba abatshela amanga everyday azama ukukhuluma lokho akhulume lokho akhulume lokho kana akuhlangane lami lokho akudinge mina
lawo ke ngamazwi kamnumzana Khaliphani Phugeni asithumele wona ngocingo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi kulabembi begolide abane abafileyo ngemva kokudilika komgodi ekhangela mine esigabeni seMashonaland West ngolwesihlanu. Izidumbu zabafi zitholakale zasiwa emotshali. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi uthi ibandla leZANU PF alisoze lenze uhulumende womanyano lebandla leCCC lize lizihlele lelibandla ngoba kwakathesi limadasadasa. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 angibulise kini lonke basakazi labalaleli obingelela ngcube ngcube odabukela uPhana esigabeni saselutho ngiyabulisa nje ngijabulela ukungena kuleli hlelo ngilawo nje amaningi ngiyabona
ngibingelele enkundleni ngithi lichona njani basakazi kuyadanisa kakhulu ukuzwa umuntu othi yena ungumlandeli weCCC kodwa njalo ufuna ukuba sela izano ezikhundleni ukuthi izano ithole i 230 majority kuyadinga uswele ukuthi kathi usengeza uchabango ungumlandeli we CCC onjani ophikisana lento yonke ezwa liqembu odelela abakhokheli benhlanganiso odelela nje yonke into abakhokheli bephathu yabadelela yabayeyisa manje ngaleyo ndlela uma exwetshisa njengalokho okwenzileyo ufuna kwenziweni kungene izano ano kuba yiyo ebusayo kuthi utusengezo chabangu la ephela uyi opposition ye CCC manje ungathi iqembu ulilandela kuyo i opposition yalo kuyabe kusenzeka kanjani kube sokusiba labantu nje abafana lawo Khaliphani Phugeni lapho okhaliphani phugeni into yabo le bayenza kudala into abayenza kudala labo Witness Dube bazenza ama opposition party kodwa bahamba bediliza lawo ma opposition party kunini behamba bedilize opposition party kunini badilize DC bayiqeda du lamhlanje futhi sebeqalile sebelandelela uChamisa sebedilize iCCC bayiqeda du bethunywa izano besebenza nefana angiboni ukuthi umuntu olengqondo mpelo pheleleyo ofisa inguquko eZimbabwe engayenza lokho kwenziwe ngusengezo Chabangu hayi angiboni shemu
abantu beMRP liyayangisa selimi ngemva kwezano nomnangagwa li supporta udoti lo abawenza berikola ama MP inxa yokuba desperate ukuthi basafuba savotela ngobulawayo ndi pizimanje dia supporta supporta manyala lawa ayenziwa izano elo chaba selikhohle ukuthi MRP la isidiki lidilizwa izano futhi ngoku ukuthi manje bahlulekile ukuthola ngivini MP yodwa noma ikansela ngenxa ukuthi izani bayincindezele behluleka ukukhankasa behluleka ukufaka ngivini ama MP izani yencindezele manje amalunga emalapi abadlethe 3 years bephika bengawonanga bengilacala mina izani babophile manje nalili ngangazumbe yacabanga ngiyasupporta manje likhohle ukuthi izani lenzani iphisi manje liyasupporta udotilo sicwanga ukuthi abantu bakobulawayo bona bayizilima yina abanga athi bengavotela laba bantu basebekhitshwa izani lo chabango abayizilima yini ukuthi bona babonanga ukuthi barayi yina yena esili kubona lo chabango lezani ukuthi baromo akuyangisa lokho elikwenzayo lokho abelizinto kwamakhwapha amadoda lihlukane lezani ngiyabonga umasenga ngilapho kobulawayo iphumule madoda
Studio 7, Studio 7, linjani basakazi, hayi siphilile. Hayi mina ngichuma lapha eBotswana, ngikhathazekile kakhulu ngendaba kaChabangu. Ukuthi uChabangu bekungela yini enye indlela abengayenza ngayo kulokukhipha amaparlamenti lamakhanseli emsebenzini ngoba nawo senike iZANU-PF amandla wonke. Bekungela ndlela yini angareza ngayo indaba yakhe ephathini ukuthi kulungiswe lapho kulungiseka khona ngoba makunje abantu bonke bekhala ngezanu yena siyanika futhi izanu amanye amandla liyangaphi izwe lethu bantu siyangaphi sibile ezweni lakithi leZimbabwe Chabangu Chabangu shuwa sidubeka kangaka sisemazweni abantu
Studio 7 Studio 7 ndithona ngiqasana njani thina siyatshona besicela ukuthi simtshele uChabangu ukuthi Chabangu cela wabambe amazwi akho lawa akhulumayo ngoba ekugcineni yazogcina uzisola ngendlela okhuluma ngayo we are not happy indlela esiphila ngayo eZimbabwe phezu kokudlala ukhuluma emajisi nyonkolo lawa akhulumayo Chabangu siyakucela bambe amazwi akho ukuthi kabelazi ukuthi sikubhekile and yazi ngiyasethi ngakutshela njani sikubhekile ungacabanga ukuthi ngoba ukubaluleka eZimbabwe ubheke ungabasezimbabwe kuphela noma ngaphi sikubhekile uzosola ekucineni Chabangu siyakucela yekela into yakho yenzayo yekela into yakho yenzayo Chabangu yekela into yakho yenzayo Chabangu
vuka Mthokazi vuka thina siyakhala ngokuba sebuye wabuyela untaba kayikhonja ezweni njengoba enguntaba kayikhonja sazi ukuthi thina sesiyophephela ngaphandle na okhulumayo ngokuya
ninjani umsakazweni ninjani emsakazweni cha nami bengidlulisa esacela ukube ngilela mhlawumbe ekhaya ngidlulisela imyalezo ekhaya abantu be-studio 7 emaphane ngibuye emaphane kwanda ewilong phansi kwenduna umathemba
studio 7 siyabingelela siyabonga umsebenzi abantu bezimbabwe kumele bevuke emaqandeni bonke ngoba ma uthi uyaqathanisa ubona nje ukuthi into abayenze kuThokazi Republic laba abaxotshe upresident wakhona lo uqolisa ifana ncamashe le nto yenziwayo la bafana laba osengezo Chabangu lalabo Khalipani Cooking bayinto eyi-1 ifazi engene ngale we-MRP bazama ukuyifaka lalapha ku-666 so i-666 kumele abantu bezane into kumele bebeyazi ukuthi i-666 asokachamisa asokabantu iphathi yabantu asoke ba-DZMDC sabachiya khonapho odouglas monzola labo witness duke bagcine bebuyela besiyabuzalo i-666 ayitsho lutho thinto esifuna ngumuntu okhulula amazimbabweni emaqaneni kasathane awezanu since 1980 omnangagwa beqhwaga izwe ngenkani behlukumeza abantu bebulala abantu bengafusi nomnotho so uchamisa noma ngaze bamlandela lapha angena khona aphume belokhu bedilize igama akusho lutho amazimbabweni asekhathelisayo and azozikhulula noma kanjani ekugcineni akufanele lokho abafuna ukukwenza lapha ku-MRP amazimbabweni alandela lapho okuneqiniso khona uchamisa maye ekuhlakaniphile kazibambe kanjalo ukulandelwa kwakhe ngamazimbabweni ekhulula amazimbabwe
studio 7 studio 7 studio 7 sanibonani zokindawo khonapha ekhaya nonke hayi bantu bakithi mayezofunda le meseji ifike endlebeni zabantu bonke niyabona nje ama-election azayo ngo-2027 bantu bakithi singayihluphini ngokuvota singayihluphini ngokuvota siyihlaleleni ngoba angeke usize vele shuthi into kuyakhombisa ukuthi angeke siyikhiphe izana singavotini bantu baseZimbabwe nonke kusale bona beyivotele bona bebodwa bevotelane bona bebodwa abantu bezano nabantu babo basema-ofisini labo bezano nezeki yabo ne-efasi yabo labo bevotelane bona bebodwa thina nje hhayi besingavotini bantu bakithi oba ukhetho lethu alubonakali ukuvota kwethu ukukhala kwethu akubonakali oba end of the day ujike lo mdlozi lobaba lo onenhliziyo embile kasathane athi yena uwinile singavotini bantu bakithi sikhohlwene ngalokho yinto nje engidlulisayo kancane imeseji ebantwini ukuthi ma ngabe iyofundwa le meseji abantu bakithi bezwe tilukandaba mandebela manje asivoteleni nje iphathe yodwa makufike eminyakeni olandelayo sivotele iphathe yodwa nje yamandebela iyona mhlambe akwazi ukusiza kodwa ke ngoba vele bayikhethela bathi bona umbuso bayikhethela noma bawina bawinile so kuyakusiza akusizi ma umuntu eyalela engafuna ukuphuma endaweni ebonayo ukuthi fanele iphume kuyo engayona yakhe esenza ngathi indawo yakhe asiphumeni bantu bakithi singabavotelini eminyakeni olandelayo abavote bebodwa nje ungathi ngabe kuyahlangana abantu baseZimbabwe bonke behlangene beke nje beyitshele nje ukuthi njengoba kuma election ukuthi ake campaign bengangena amavotini bephume nje kukho lokho bengavoti bezivotele bona bebodwa bephinde bezi-select bona bebodwa besho ukuthi bawinile bebodwa ngoba others akusiza lutho ukuvota kwethu phelela nje emoyeni kuba indonga ezimuka nomoya ongathi yithishe efake ephepheni ephelela nje ephepheni emanzini yabona nje ukuthi ithishe uma uyifake emanzini ivele incibilike iphele so otherwise nathi kufana naloko singavotini bantu bakithi phumeni kuzana abazivotele benze konke abakwenzayo ngokwabo
lawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho akwele Israel abikwa elokhe ezilolonga ukungena kwele Palestine kuyalwisana lebutho leHamas. Kodwa ele Israel liqhubekele phambili lihlasela amabutho eHamas liphandle kwePalestine. Kubikwa kulamabutho akwele Israel adlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 amele ukutshelwa nje ukuthi lasiphi isikhathi azangena kwele Palestine. Ukuhlaziya udaba lwempi yase-Israel siqoxe lo cubungula izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Uchawe Israel kufana lokuthi kuchaywe umntwana umntwana weAmerica soke ke lapha umntwana wangekhaya lo mntwana wemzini nxa sekwenzakele ingozi angikhole ukuthi ungavikela umntwana wemzini ukwedlula owangekhaya ngibona ngathi kuza kuba lo mahluko omkhulu ukuthi izikhali kumbe uncedo olukhona luzaqonda ngapi. Mina ngilubona luqonda e-Israel masinya masinya ukwedlula e-Ukraine. Soke ke khonapho yikho lapho okulendaba khona ngaphandle kokuthi le impi ye-Israel yehle masinyane kusale liyane e-Ukraine. Kodwa ke mbona ngathi sokona ke khonapho ukuthi nxa kuyikusekela akusoze kuphindwe kusekelwe ngokufana nayo lowa besitsho besithi sizasekela indawo zombili.
Manje ngokubona kwakho asoze sibone na kuqala impi yomhlaba iWorld War 3 ngenxa yendaba yonale eHamas leIsrael.
Yelapha kule potential enkulu kakhulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi iWorld War ngoba ukwenzakala kwakhona kwenzakale ngendlela leyane yokuthi Hamas ithethe i-Israeli ngesidumo bengalindele njalo kwafa abantu abaningi amaJuda la afileyo angaba khonapho kubo 1300 kumbe 400 gibo lokho sokuyinto enkulu kakhulu njengokuthi sebebuyele emuva bacabange ukubulawa kwabo nguHitler khona ngale. Soke ke khonapho ke labo ukuhlasela kwabo ukuyidliza kwabo imizi le eyabantu baseHamas ngale eGaza. Nxa ukhangela ukuyidliza kwakhona hayi umhlaba wonke ungathi kawuthokozi ngendlela abachaya ngayo. Manje ke ngikhona bezangena ke bayiphakathi lapho kulabantu kazana khona njengoba njilo ukuthi banenge abangesoze baphume laphana ukuthi basuke eGaza ngokwehluleka kokwehluleka okujiyene. Kanti ke njalo bona ukuthi bakucetshelwa amagetsi bancitshwa ukudla bancitshwa amanzi lakho ngokunye okuzakwenza ukuthi umhlaba ungathi uyahlokoma elinye ilizwe liza sukuma lithi asambene sihle silwe sonke khona lapha. Manje ke la iAmerica isivele sithile ngoba nihambe phambi so asazi ke khona apho baba mbona ngathi kule potential enkulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi yesithathu yomhlaba wonke.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 ese Texas khona pha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangela inhloko zendaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba zibanjwa ngamandla ukucitsha imfanekiso kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lapho aze aqaleke esemhlanganweni weMasvingo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.